Mina igama lami kuthiwa nginguSisa Ncube. Abaningi bangazi ngingusisa Sibanda, but ngithethwe koNcube. Ngize kwele America ngo-2000 ngabuya njengonkosikazi olandela umngadi. Lami ngafika ngacatsha kulona leli lizwe. Ayom umntwana le-26 years ngu-Christabel Banda. She's married now. Dr. Christabel, Mrs. Dube, se-University of Indiana.
Lezi nhlelo ezokuncedisa abantwana babafoweni.
Izinto zathi zitshintshe ekhaya. Abantwana laba bechiya ngumama wabo kwaba ngumthwalo omkhulu kakhulu yimi. Think okunye okwangenza ngenza kanje ukuthi konke lokhu kwenzakala azange ngenele sika ngcwaba odadewethu.
Yeah.
So kunzima kuleli lizwe, but sengikwanisile ubana ngikwenze from beqalisa abaningi bakhona baqalisa ku-grade 1, 2, bonke sebeqede form 6 befunda ezikoleni ezamasabatho okuthiwa ziyadula. Ukuthi ngikwenze njani kungenxa kamlimi, yikho ngimthanda umlimi kangaka, ngoba ngingakhangela emuva lapho emvela khona le ngikwenzileyo angawamamandla angikwazi ukuthi ngikwenze njani, but ngenxa kamlimi kwenzakele.
Uthe usufike lapha wondla abantwana bakadade wenu, njalo ngizwa kuthiwa usebenza ebandleni lona leli lesabatha. Selisebenze kangakanani nalabanye omama?
Mina ngizalwa vele ngakhulela ebandleni lesabatheni, and ngakhula omama besenza udoka, uDokas Federation ekhaya, behamba kanye ngomnyaka kuthiwa bayakhempi egangeni. And sithe sesifika lapha sahlangana labangani lezihlobo abalutshwane ababe seMichigan, Indiana, le-Ohio, Kentucky. Sahlanganisa amakhanda sambathi wabuya le-idea ukuthi kanti kungaba njani njengabomama sesikulona leli lizwe, lathi senze lokhane sakubona abazali bethu bekwenza ekhaya. Yikho lapho kwaqalela ibandla labomama kuthiwa yiZawa, Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference ngo-2004. And ngangiphakathi kwalabo mama abaliqalisayo, but ayayisime ngaliqalisayo, but i-idea yabuya, and lami ngathi ngizwa ngayibona ngumqondo ophakemeyo.
Kwenziwani sibisibili?
Izawaki liqembu labomama, like ngitshile ukuthi liqembu labomama beZimbabwe, but okwakhathesi sesigoqele lamanye amazwe ngenxa yezinto ezenzakalayo, elisijonge ukuthi sikhuthale ekukholweni, ikakhulu lisiphakamisa ekukholweni. Ngoba nxa sesikuleli lizwe sakubona ukubana i-America is an individualistic society. Kondoda sibonele khuliswanga njalo, thina sakhuliswa sibambene singamaqembu ekhaya, sibona omama bethu bebambana bemanyene bendawonye. So iqembu lezawakhi sibuya kanye sihlangane ndawonye labo mama, sifundisane ukubana singagcina njani i-culture yethu yekhaya, indlela yokukholwa kwethu esikhuliswe ngayo emasabatheni, ukufundisa abantwana bethu kwesaba umlimi, ukuqakathekisa lokuya ezikolweni ukubana abantwana bethu bafunde njani, nokuthi singaphila njani kulona leli lizwe phezu kokuthi sigcine imizi yethu, sigcine abantwana bethu, sigcine ekhaya. Khonokho ebengikhuluma ngakho, akuchiphanga ukuthi ube lo muzi uphinde ukhangele abantwana babo dadweni ekhaya. Kungenxa yakhonokho sihlangana ubozawa ukuthi siphanana amaqhinga ukuthi singakwenza njani. Omunye uyabe edlule kikho apha abanye ama-ideas, siyahlangana sithandaze, sihlabele, sifundisane izinto zekhaya. Xa sesihlabele ingoma zekhaya kwabana, sesizibone ngani sesiseZimbabwe. Kusikhipha si-connected leZimbabwe.
Liyenza imihlangano leyo kwi-state inye yini, kumbe liyenzela kuma-state ayihlukeneyo minyaka yonke?
Imihlangano lesiyenzayo ekupheleni kanyaka ka-March to April, ekuqaliseni ka-April, siyatshintshanisa ama-states. So every year siyahamba ku-state ezijiyeneyo. Of course ekugcineni komhlangano ngamunye ngamunye siyavota ukuthi sifuna ukuya ngaphi. Nxa sikholisile kumbe Indiana, abantu bengavota bathi asibuyele nini futhi e-Indiana. Siyabuyela lo nyaka, siyabuyela e-Georgia. Sesibuyele kwesi-3, kutsho ukuthi omama bakholisi endaweni yase-Georgia.